Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe abasekeli bababandla akumanyana uwe MDC Alliance bafule ngokuthula betshengisela esitaladeni seHarare bekhonona befuna inguquko emthethweni elawula ukhetho ngesikhathi nye abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa labo bacabange ukufola bemanyana labanye babo abatshengisela eHarare eJohannesburg. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZEC babe lomhlangano wemfundiso labafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bebachasisela okufunekayo ukuthi umuntu abhalise kudalele nominations court. Esigabeni sethu lapho esikhangela isimo somnotho lamhlanje sikhangela ngokusilela kwamafutha ezimoto okulakho kubangela ukuqonga kwentengo yamahla etshiyeneyo ezitolo. Njengoba ukhetho solusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela okukhuthazwa ngamabandla aphikisayo okumele kuguqulwe emthethweni andubana ukhetho luqhutshwe mhla ka 30 Ntulikazi. Thumelani imilayezelani kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjeni yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.